Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 15 Ncwabakazi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
She can be arrested, but if she came here with diplomatic passport.
Kuyeneliseka ukuthi abotshwe kodwa nxa engene kuleli esebenzisa i-passport yeziphathamandla zikahulumende iyamvikela ekuthini abotshwe.
Unkosikazi Grace Mgabe obemele aye emthethwandaba weSouth Africa phezu kwecala lokutshaya osakhulayo kasayanga.
Father Pascal Levin, in recognition of his sterling contribution to the liberation.
Father Pascal Levin, unikezwa lesi sicoco nje kubonwa imisebenzi yakhe emikhulu ebalisa ukusiza uZulu ngesikhathi kulwiwa impi.
UZulu eHarare umanyene labanye ilizwe lonke kunanza usuku lokuqakathekisa imisebenzi yabezomvikela olwe Defense Forces Day. Uhulumende wethula umbiko oveza ukuthi ulesikweleti sezigidi ezingamakhulu amane zamadola i-$400 million kubomunisipala beZimbabwe yonke ejikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Unkosikazi Grace Mgabe, umkamongameli weZimbabwe obemele aye emthethwandaba lamhlanje phezu kwecala aletheswayo lokutshaya omnye osakhulayo owesifazana ngemva kokumthola elabantwabakhe lapha abahlala khona ehoteleni eSandton eJohannesburg kasayanga. UBenedict Nhlapo uthi ukuthukuthela okwenziwe ngabantu beSouth Africa ukutholakala kokuthi imbiko kahulumende ebithe usezinikele emapholiseni njalo uzamiswa phambi komthethwandaba ibingeyamanga.
Umphathi ntambo ogatsha lwezamapholisa kweSouth Africa uMnumzana Fikile Mbalula utshela bezindaba ukuthi unkosikazi Grace Mugabe usevumile ukuthi uzazinikela emapholiseni abesevela emthethwandaba ngecala lokutshaya unkosazana Gabriela Angels.
Not under arrest because she cooperates and handed herself over to the police.
Ngasabotshwanga ngoba uhle wazinikela emapholiseni. Lokho yikho okwenze ukuthi kungasadingeki ukuthi amapholisa ayembopha.
Ngemva kokuvela kwembiko ephikisanayo ukuthi unkosikazi Mgabe uzamiswa kuphi umthethwandaba, kuye kwavela omunye umbiko othi usehlulekile ukuziletha emapholiseni kodwa wakhetha ukuthi amagqwetha akhe akhulumisane lamapholisa. Lokhu kulethe ukuthukuthela kakhulu ikakhulu ngemva kokuthi imbiko yokuthi usezinikele emapholiseni yethu lo umphathi ntambo ogatsha lwezamapholisa. Kodwa ngaphambilini uMnumzana Mbalula ubekubeke kwacaca ukuthi kungaba lohlupho ukubopha unkosikazi Mgabe.
She can be arrested, but if she came here with diplomatic passport.
Kuyeneliseka ukuthi abotshwe kodwa nxa engene kuleli esebenzisa i-passport yeziphathamandla zikahulumende iyamvikela ekuthini abotshwe. Kodwa ke lokhu akusho ukuthi angeke abotshwe, kuyeneliseka ukuthi abotshwe.
Kodwa ke izingcitshi zomthetho zithe akulanto evimbela kubotshwa kwankosikazi Mgabe njengoba engezanga ngomsebenzi kwele South Africa. Ekhuluma labezindaba unkosazana Gabriela Angels uthe unkosikazi Mgabe umbhaxabule kabuhlungu ngesikhathi ethola yena labangane bakhe belabantwana bakhe abangabafana abahlala eJohannesburg ngesonto ntambama.
Assaulted by Grace Mugabe in the hotel.
Ngichaywe unkosikazi Grace Mugabe mina labangani bami ehoteleni kanti abalindi bakhe bebemile bebukele. Bengingazi ukuthi lumama ongichayayo ngubani. Bengingazi ukuthi uBella Mine indodana kamongameli Mugabe. Ngize ngabakwazi lokhu sengitshelwa ngonogada sengiphumile ehoteleni.
Owesifazana lo uthi unkosikazi Mugabe ubemchaya ngentambo yamagetsi, wasebenzisa ikhanda lalintambo elensimbi, wamchaya wamdabula esiphaqeni, waba lamanye amanxeba esiphundu. uthi konke lokho kusenzakala abantwana bakankosikazi Mgabe bathe bebona unina engena baphuma babaleka kanti abalindi bakankosikazi Mgabe abalitshumi bebemi bebukele. Unkosazana Angels uthi akakwazi ukuthi ubejayelwani.
There's a few tweets going around saying that I'm dating one of the Mugabe brothers. I am not.
Kuna mahunga-hunga athi ngikhombe omunye wamadodana kamongameli Mugabe. Lokhu ngamanga. Okwesibili ukuthi angisuye uMahoja. Bengikule ihotela ngemva kokunxuswa umngane wami ukuthi sizokwejisa. Ngase ngisiza labangane bami ababili. Lokhu kungakwenzakali. Amadodana kaMgabe abevele engekho kule indlu yehotela ebesikiyo labangani bami.
Lesi senzo sikaNkosikazi Mgabe sesisolo kakhulu izalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Unkosazana Sikhanyisiwe Khumalo uthi kufanele abhekane lomthetho.
Into enziwe ngumama wethu uGrace Mgabe ayilunganga neze. Kumele vele ukuthi abhekane lengalo yomthetho. Usifundisane thina, ufundisane abantwana. Usehlisile isithunzi seZimbabwe kakhulu.
Omunye njalo weZimbabwe unkosazana Lindwe Sithole uthi lesi senzo asikhangelelwanga kumama wesizwe.
Umama uGrace Mgabe uphambanise kakhulu. Bekufanele yena akhulume kahle labantwana laba, ababonise kahle njengomzali. Ikakhulu futhi akuyona ingane yakhe, futhi akuyona ingane yasezweni lakhe.
Usenjalo kubika amadodana omabili kamongameli Mgabe esephinda xotsho eteleni emva kwesenzo sikankosikazi Mgabe. Kukanti amapholisa abelokhu endimimbili ngokuthi unkosikazi Mgabe uzabotshwa na lokuthi uzamiswa yini emthethwandaba ngecala leli. Lobanje bengakabili umbiko owethulwe ehofisi kamongameli Mgabe ngalolu daba. Umbiko owethulwe ekhelini yeTwitter yeZANU-PF uthi unkosikazi Mgabe uhlaselwe unkosazana Angels kodwa bengethuki ngoba uphephile. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingo Benedict Nhlapho.
Siyabonga Benedict. Kunjalo nje amabandla aphikisayo abalisa ele MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube lelikhokhelwa umnumzana Morgan Tswangirai ethule imbiko lamhla esola kakhulu unkosikazi Mugabe esithi wenze ihlazo elikhulu. Amabandla la athi njengaye wonke umsolwa kumele unkosikazi Mugabe abotshwe. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo Councilor wa MDCT kobulawayo umnumzana Mlandu Ncube.
Ukuqala ngithanda ukuthi khona abantu bezelele kwaZimhlophe ukuthi iminyaka empilo edlulileyo uGrace ubeziza amadoda amadala angominista lapho eZimbabwe ngamabizo ebakhombene ngamine ivictim yokugcina kumnankagwa noTaramba. So uGrace kuyakhanya ukuthi ngasomama mpela. Khangela manje usukelana nomntwana abantu khona le South Africa embhaqavule. Unika sizithabani emazweni angaphandle ngabantu beZimbabwe. Njalo akusimangalisi ukuthi kabuthanga ngokuvele eyisidila mkhuba engumuntu nje ophonga ukusebenzisa imali ukuthelela zonke indawo. Mhlawumbe ngabe khona omunye osebanzisi ukuzama ukuavoid ukuthi abothela ngoba vele njengumuntu yena onganaki imithetho.
Njengabasakhulayo siphatho bani elisikhangeleleyo emuntwini osesimeni sikamongameli ofana lo nkosikazi Mgabe?
Uyazi kuyasihlukuluza kakhulu ngoba size sikhumbula mpela umama uSali, size sikhumbule lo mama uJohana Mafuyane abasiyayo ngoba babezele besinakekela bebonakala besenza umhlelo zokukhuthaza ulutha ukubana likhulu. Kambe khangela lomntombazana otshayiweyo ngintombazana ophila ngokuzivukisa abadi kumodela. Nxa usumgaphithayo yona fesi leyo aphila ngayo ukuze azisilise, wena ungumama yena lapha akhangelele khona umntwana ukubana awondliwe khona yophephelayo. Ngoba thina sikukhangeleyo ukuthi yebo ye ubaba ngaba lo dlami ubaba ebe ngumuntu ololaka kodwa nxa sisesikhala sisuka kubaba kumele siye kumama. Manje-ke nangu umama wesizwe nxa ezayachaya abantwana bakomakhelwane uthina kithi lapha eZimbabwe siyasidekisa Mhlophe ukuthi sikhala kangaka sithi umgabo uchaya abantu kade vele uthunywa ngumama. So thina sidanile ngoba hheyi uyasidekisa mpela umbala wakhe umama lo.
Ngezinye indlela uthi zimbila zantabanye ubaba lo mama kudaba lodlakela kumbe ubaba ungcono?
Ngathi zimbila zantabanye ubaba lomama kodwa ubaba abuya abengconywana ngoba ubaba ngachaya phandle kwelizwe uchaya bakhe noma kungakude nje ukuchaya bakhe sila kulunganga kodwa umama usehambe uthumathi kuyachaya omakhelwane.
Alo-ke ngumnumzana Mlandu Ncube ukhansila webandla le-MDCT kobulawayo ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo. Uzulu weZimbabwe lamhlanje unanze usuku lokuqhakathekisa imisebenzi yabezomvikela olwe Defense Forces Day. EHarare lapho obekulombutano omkhulu uMongameli Robert Mugabe unikeze isicoco senhlonipho eseRoyal Order of Monumentapa Award kumuyi uFather Pascal Slevin oweOrder of the Franciscan Mission embonga imisebenzi yokuphathisa empini yenkululeko. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Shall we all rise? Nokumira tsakati simuke. Burune murito!
UZulu uba ngumsindo wokujabulela ukufika kwaMongameli Robert Mugabe enkundleni yeNational Sports Stadium lapho aqale khona ngokuhlola ababubutho befolilekiyo ehamba ngemota yebutho. Kulezi nsuku usengena enkundleni ngemota yakhe yezimwane aze afike kuleyo angena kiyo ukubhoda ehlola abakubutho laba, hathi lokho ayekwenza eminyakeni yangemuva esazizwa lapho ayengena esihambela esukela esangweni elikhulu aze ayefika lapho kumele ame khona. UMongameli Mugabe uchaza umuyi uFather Slevin njengomuntu owayezinikele ukusebenzisana labensundu ngaleso sikhathi ababencindezelwa ngumbuso wabelungu kwabangela ukuxotshwa kwakhe elizweni ebuyiselwa kibo e-Ireland.
Father Pascal Slevin, in recognition of his sterling contribution to the liberation.
UFather Pascal Slevin unikezwa lesi sicoco nje kubonwa imisebenzi yakhe emikhulu ebalisa ukusiza uZulu ngesikhathi kulwiwa impi yenkululeko kanye lehlandla alidlalayo kwezentuthuko yelizwe leZimbabwe.
Kodwa abakhulumisane lalo msakazo okubalisa umnumzana Jeffrey Moyo bachaze inyathelo likaMugabe ukunikeza lesi sicoco emuntwini wezokholo njengendlela yokuzilungiselela uhambo lwakhe lapho esengasawuhambi lumhlaba.
Kumele libone ukuthi uMugabe vele segugile, usekhulile, njalo njengomuntu vele ukhonza kuRoman Catholic Church ufuna ukulungisela ubudlelwano bakhe nibandla le church yakhe iRoman Catholic, ngoba abantu abagugileyo okusalayo yikufa. So kumele ube labantu abazamngcwaba phela manxa esefile. So uMugabe vele yenza ngenye indlela futhi yenza ifavor kuchurch yakhe.
UMoyo uthi kungelani le misebenzi kamuyi okwenziwe ngumongameli kodwa kuphathelane laye kanye lemuli yakhe.
Ukuthi uMugabe uyenzele yena kuphela, singakhuluma amanga lapha. UMugabe uyazenzela yena ukulungisa ubudlelwano bakhe lenkonzo yakhe. Kumele libe kwazi ukuthi iRoman Catholic yakhe yayenza ama findings ayo ngokubulawa kwabantu emadebheleleni ama 20,000 ababulawa ngikukura hundi phansi kwekhulumende ika Robert Mugabe. Njalo Mugabe sibona ukuthi yena segugile, ukufa kungabuya any skati any time, inkonzo yakhe kumele imungcwabe. So uyadinga ubudlelano lenkonzo yakhe.
Kube lezehlakalo ezimbalwa okubalisa esokwehluleka komunye wabekade bendizele enkundleni le, wehluleka ukwehla kuhle wayawela endaweni ezakhiwe ngesamende okuhlala abantu kusobala ukuba ulimele njengoba ekhitshwe enkundleni ngesiphangiphangi ethwelwe imota ethwala abagulayo iambulance. Ngaphambilini kuke kwawa njalo elinye lamasosha e-Air Force elikade lifolile enkundleni ngesikhathi uMongameli Mugabe esethula umbiko wakhe. UZulu kakhulukazi abesifazane babelokujabula okukhulu lapho omunye wabandize kule nkundla owesifazane uFlight Sergeant Tracy Munodawafa enze izimanga wehla kungela dubo. Ngimele iStudio 7 ngise Harare, ngimuMavis Gama.
Uhlelo lamuhla olwe Live Talk, uhlelo lwabatshalwe The Connection, sixoxa ngezenzo zikankosikazi Grace Mugabe obikwa ibhaxabule intombazana esakhulayo eSouth Africa ngemva kokuyithola ehoteleni ilendodana zakhe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo wathi kisikhangele sivela kwamanye amazwe. Udubo lokusilela kokudla emhlubulweni wamazwe agoqela eleSomalia, Ethiopia, leEthiopia lubikwa solusiba lukhulu ngamandla. Lusenza abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa, i-700,000, babe sengozini yokubulawa yindlala. Abantu abangamakhulu amathathu, i-300, babikwa sebefile engozini yokukhululwa lokugqitshelwa ludaka esigodlweni se-Sierra Leone, i-Freetown, ngemva kokuna kwezulu eliningi kakhulu ngempelasonto. Uhulumende usethule imbiko etshengisa ukuthi ulesikhwelede esifika amadola ngamakhulu amane, i-$400 million, kubomanisipala bonke elizweni jikelele. Ilizwe lilabo manisipala abafika phose ikhulu, i-92. Lokhu kubikwa kubangela ukuthi omanisipala behluleke ukuqhuba imisebenzi yabo ngemfanelo. UZulu yena othwele nzima ngokuselakala kwemali lemisebenzi, laye ulezikwelete zikamanisipala eziningi kakhulu okwenza imisebenzi kamanisipala efana lokutholisa uZulu amanzi ahlanzekileyo, imigwaqo engela magodi kunye lokulahlwa kwezibi kube nzima. Sixoxele kansela wedolobho leHarare uMnumzana Peter Moyo othi uhulumende nguye owenza kungabi lula ukuthi umanisipala aqhube inhlelo zakhe.
Njengoba nikwazi ukuthi khona savela sakukhuluma laphana besimali zabesperezi ezazilabantu ukuthi khona ikansili yekelani abantu abalamali, kwavela kwacalisela khona phayana amakansili zasala yela mali ivinisele. Uthe sokunjalo-ke yona ikansili yayinesikweredi nabantu, abantu labayana abazange bathiwa khona lisela ikansili ayisela sikweredi seli, yasala ikuredi. So kathesi abantu sebeyekela ukubhadala layo, uhulumende kuyiwonezikwelede ezinkulu ukudlula abanye bonke. Bangabona ukuthi kona bona yibo balezikwelede abagadali, sebesithi kuthiwa khona hhayi sesesula izikwelede ngoba bebefuna ukona kwasefe bona. So into abayiyenzayo lapha kumgceke abaseZimbabwe kufuze bakubone khona okokuthi khona sidila la mathothi lapha, abantu abangafuni ukuthi athi i-responsibility ukuthi khona ibona yibo ababulala ama-local authority. Kuvele akula muntu abangamblema, amapotholo agcwele konke, asomlando kabani, umlando kakhulumeni.
Lizakhamizi lazo ziyehluleka ukubhadala, lokhu kungalakho kusengezelela na udubo lokusilela kwemali zenhlelo zama-municipality?
Abantu nje, abantu makhaza bayafuna ukuthi bona babhadale, kodwa-ke bayabhadala imali yakhona bayayithatha ngaphi? Ama-industry abantu akabasebenzi nazihlalele abantu ezindlini, oyabe elayo imali yona leyo esebenzile ukuthi khona usebenzi ayikho, uyayithatha ngaphi? Akunabantu bayayithatha khona. Abantu ngaze bafuna ukubhadala kufika kusebenzi ngoba abanayo imali yakhona. Ama-pensioners wese abanda, umuntu uma ephiwa $25 sozona isipeledi ye-monthly post yakhona iyi-$34, akusebenzi hluthu. Uhulumende uvele sezehlulekile okuningi, singakhuluma sithini, kodwa kusemgceke ukuthi khona uhulumende sehlulekile kuphela nje. Abantu ngaze bafuna ukubhadala imali yakhona, kayikho. Uyabhadala umuntu uyayithatha ngaphi? Industry yonke ivalile, ama-graduate ayatekisa ama-joskard, akula ama-doctors ayatekisa ama-joskard. So akula lapho abangayithola khona abantu. Sizaba lokho siphakathi kodubo lololu size sibone ukuthi khona uhulumende lowo uyakuhambisa kanjani.
Alo-ke ngumnumzana Peter Moyo, ukhansela wedolobho leHarare, bekhuluma ecingweni leStudio 7 okhona le eHarare. Lokhu sikudaba lunye. Siphinde saxoxa le ngcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi uhulumende nguye owehluleka ukuvuselela umnotho welizwe okubangela ukuthi abantu behluleke ukuhlawula imali kamanisipala.
Vele into yakhona phela ibambene lo mnotho welizwe ngoba sihlala sikhuluma nje sokunjonke sithi thina i-industry nxa efile. Ngoba abantu be-industry ama-business persons e-industry nama-companies yeba bavama ukuvama ukubhadala imali eziningi ezama-rate ngoba ama-properties abo angathi ayadula. Umuntu kazana nje khathesi vele kanamsebenzi kuyatshengisela nje ukuthi umumo wolizwe kawumanga kuhle loba bona bekhuluma abantu bezanupiefu esithi umumo ome kahle so sekutshengisela vele ukuthi uhulumende laye vele imali enilutshwane ayizuzayo iyabe isibhadala izisebenzi sibe ngasabhadala izikwele so uqondani khonokho nje njengoinstitute akulungisise umnotho welizwe yikho izinto zibe kahle ngoba uhulumende laye kazama ukuthi angadlalisa imali belokhu bebhotabhota emazweni omgabe bedlala izimali bekhiphe izimali amaweni $1 billion ama-university angenamsebenzi kulungisiswe izikwele zama-council
manje udubo lona lolu olokusilela kwemali nxa lungaqhubeka lunjalo ubona ungani kuzawonakala njani amadolobho
lelo liqiniso ngoba kade sivele emadolobheni sonjengama-reserve ngoba ezinye indawo azilamanzi nxa kungela magedi vele abantu bathwala inkuni kuzatshengisela ukuthi nxa ama-council esesethiwe ukuthi azuze imali ama-services imigwaqo izabe lokhu ibhilizeka sokusiba le mikhuhlane eminingi ngoba amanzi nxa emabitshwane imikhuhlane iba mningi kakhulu khona lokuhlanzeka nje kwamadolobha vele kuyatshengisela ukuthi navele nxa yikhonapha e-Harare ukuhlanzeka kwe-Harare kutshene lokuhlanzeka engikubonayo e-Washington be-Berlin ngoba amanzi ngapha amanzi vele kuyaselela amanzi so kwenza ukuthi impilo yabantu umumo wempilo yabantu uphambaniseke ngokuswelekala kwezimali ezingena kukhansilo
lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethe ecubungula izombusazo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Indlala lokusilela kwamanzi ludubo olukhulu olubhekane lezakhamizi zeBrunaberg eMatabeleland South kodwa ukungabi lesithupha kanye lephepha lokuzalwa lohlupho olwedlula indlala lokusilela kwamanzi kulumango okunengasikuzweni kunompumelelo moyo eseBrunaberg.
Bekhuluma ngemva komhlangano oqoqwe libandla lezaphu emavinkilini eBrunaberg, izakhamizi zesiqintini seMangwe zithi indlala lokusilela kwamanzi bayakubona kodwa ukungabi lezithupha kanye lama-birth certificate kubenza bazibone bengasobantu ngoba kungelanto abayenelisa ukuyenza empilweni. Osakhulayo u-Honestine Leah osuka komaninji utheka la sithupha le-birth certificate abazali bakhe babhubha njalo abantu abangaba ngabafakazi bokuthi athole lezo ncwadi bakude.
Iproblem endayo nge-birth lesithupha kodwa amanye amaphepha akhona ngafile afana nama-birth certificate akababa lo mama akwanile but sekunzima ukuthi ngithole abafakazi ngoba abadala babe seGoli kungelwa ngamfakazi.
Umlisa wengulubeni umnumzana Peter Chuma uthe kunzima ukuthathela abantwana incwadi zokuzalwa ecela uhulumende ukuba angenele.
Akula muntu wakho wajontsha umuntu kulo nina wethu siwajona kulo yise unina siwajona kanti uncedo lwekile ngapha ukuthi umuntu enikwe ngoba akula muntu esake sazokutaka ukuthi ujontshele ujontshe umntwana. Manje ndithi ukuthi umuntu usethwele nzima uyagada imali kayikho engumuntu lwano ogada esiya ngeengwizi kumbe ePlumtree.
Isakhamuzi seBrunaberg unkosazana Jerita Dube uthi kunzima ukuthola ubufakazi uma uthe wafelwa njalo le mali iluhlupho ukuthi abantu beye ePlumtree ukuyathatha incwadi zokuzalwa.
Kuba nzima ukuthi uthole abafakazi uma kukuthi abazali batshona befaka umntwana esasemncane ngoba lezo zimali zokuthi uhambe ugadise labo bantu yobathatha khatshana kunzima lo bufakazi bakhona busiba nzima ukuthi uqala ngaphi uyongenaphi.
Unkosikazi Regina Gumede uthe usasemutsha kodwa ulohlupho lokutholela umntwana amzala eGoli incwadi yokuzalwa ethi lalapho besiya ekuvoteni abantwana bazakwehluleka ukubhalisa ukuvota.
Kulilungelo lomntwana wonke ukuthi abe le certificate njalo ekukhuleni kwakhe kwenza ukuthi akwanise ukuvota. Abanye ngikhuluma ngabakhulileyo njengamanje kuzanywa ukuthi fanele siye kumavoti kumnyaka ozayo abange bakuthole ukuvota ngoba ukuzithola lezo ncwadi kulobunzima.
Unompilo Sibanda ucele uhulumende ukuba ananzelele ukuba iningi labantwana abafelwa ngabazali abanancwadi zokuzalwa.
Ayi mina esayidinda mama birth certificate sibili ngilayo kodwa ngikhalela abantwana bakamama bafelwa ngunina loyise kabala gogo so ama birth certificate ngiyahlupa kakhulu ukuthi lingasincedisa kakhulu kubana la abantwana banjalo abangalabo ntaba izintandane kakhulu lo babangaso zintandane bakhona abanye abaloko behanjwa behamba bese khona bethatha ama izithupa zingalamakhanda uluze izimali ekusendla ntamba ama bese ufuna ukuthi ngabe liyasincedisa ukuthi babuye eduzani lapho esikhona ukuthi sizothatha ama birth certificate lezithupha njobana uhlelo lokubana sifanele sivote lube khona kade seduzane.
Umnumzana Talent Ndebele uthe laba abazalelwa eGoli balobunzima obukhulu.
Abanye abantwana bazalwa khona apha eZimbabwe bazalwa esibhedlela zakibo khona eBrunaberg kodwa abazali babo bahle basuka bengathatha ama birth certificate bahamba baye eGoli iminyaka leminyaka kodwa sebeze bakhula. Sebe labo 18 years bela ama birth certificate. Laba bantwana sebedinga ama birth certificate. Kodwa uma bese yazama kodwa wona abazali bebuya kodwa ogogo bakhona.
Uhlupho lokuthola incwadi zokuzalwa lezithupha ludubo olukhulu eBrunaberg. Iningi labantu lithi kuzaba lukhuni ukuphatheka kuhlelo lokubhalisa ukuvota kanye lokuvota. Ngimele iStudio 7 iseBrunaberg ngingunompumelelo moyo.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ilizwe leSouth Sudan ngalizake libe lokuthula njengoba kwaqalisa impi yomvukela lisanda kuthola uzibuse. Abantu abaningi okumangalisayo sebafa kulelo lizwe, kuthi ke abedlula izigidi ezine 4 million babaleka emizini yabo. Lokhu sokwenze ukuthi ilizwe leli libe leziphepheli eziningi selokho kwaqhamuka umvukela owesabekayo kakhulu elizweni leRwanda. Loba nje walobelwana isivumelwano sokukhumisana umlotha ngomnyaka ka-2015 kwabunjwa njalo uhulumende womanyano konke lokhu kusobala ukuthi akusebenzi elizweni leSouth Sudan. Umnyaka usanda kuqalisa umongameli Salva Kiir wathi sokumele ukuthi kube lokuthula elizweni lakhe kubekwe phansi izikhali njalo uzakhipha abantu abavalelwa entilongweni abaphikisa uhulumende. Wonke lokhu akuzange kusebenze. Inhlanganiso yamazwe yomhlaba wonke jikelele e-United Nations ithi lokhu kuqhubekela phambili ukulwisana kulelo lizwe njalo izibotshwa kazingakhululwa. Lokhu kwenzakala kakhulu edolobheni leBagak esabelweni se-Upper Nile State. NgoNtulikazi, inhlanganiso ebona ngezentuthuko e-Intergovernmental Authority on Development kumbe i-IGAD yathi ifuna ukuthi abalwisanayo laba bahlale phansi bakhulume ngodaba lolu kuvuselelwe isivumelwano somnyaka ka-2015. Amazwe agoqela eleNorway, iBritani leMelika asula kakhulu ngoNtulikazi impi yomvukela yakweleSouth Sudan esithi ikhahlameza abantu abaningi okumangalisayo njalo ibisela muva ingqubela phambili kulelo lizwe.
Lolo ke bekuludaba luveza imbono kahulumende weleMelika. Intombazana yeZimbabwe ecula iseSouth Africa uDudu Malinga isigqibela ke behlelo lothula lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele indaba ebesilazo kuhlelo lothula lamhlanje. Unkosikazi Grace Mugabe obimele aye emthethwandaba weSouth Africa ngemva kwekwetheswa icala lokuchaya osakhulayo intombazana eyatholakala ehoteleni labantu bakhe kasayanga emthethwandaba lamhlanje. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, ngilithiya ke kuStudio 7 Live Talk lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.